Well, okukhona ukuthi konke okwenzakalayo kuyikuqala kokutshengisela ukuthi ama inhlanganiso lezi ezinjabo IMF lezinye World Bank lezinye seziqalile ukukhulumisana lelizwe laseZimbabwe njalo zenza amalungiselelo esingathi ngawo ye-post Mugabe period. Yebo kambe kungabe kulezi nhlakano ezinjengazonezi esihlangana nazo manje sizobethi abantu laba babancithile babakhiphile kuma sanctions kodwa bathi lanxa kunjalo basese le skweletu kufanele basibhadale. Ngibona ngazani akutsho ukuthi i-total dislocation ngingakubeka ngesilungu lokho okwenzakalayo kulokhu kuqhubeka besiya besakha ubudlelwano ngokuya bazagcina bebabone izimali kodwa iZimbabwe ilizwe laseZimbabwe phela singalibali ukuthi lilawo ubudlelwano namanye amazwe anganelisa ukuwaboleka ubaboleka isimali. I-China aluba bengakwazi ukuthi bakhulumisane nayo njalo batshengise ukuziphatha uqotho kwezomnotho lezebhizimusi iChina ingaba lakho ukuthi ibanike ibaboleke izimali. Maningi amazwe mbonakala ngababoleka izimali. I-problem ukuthi baziphatha njengengathi ngesilungu they are spoiled bread.
Kodwa bakhona abathi bona ngabe uMugabe engasuka esikhundleni singabona imali itheleka elizweni leZimbabwe. Ukubona kuliqiniso yini khona oku kumbe kungaqhubeka ikakhulu nqa kungaba lo mongameli onjengomnangagwa?
Umnangagwa ufunwa ngabantu beWest. Ngiyazi ukuthi lize linjengaleli laseBrithani. Umnangagwa bayamfuna. Bamenza bambona ngelihle lithi uyi-strongman. Bale belief yokuthi umuntu onjengomnangagwa nxa engathetha umbuso emuntwini onjengomgaba kade ngu-strongman. Kutsho ukuthi ilizwe lingeke liphonke ubhidlika lingaqhubeka. Ngokunjalo ingozi ekhona ukuthi amazwe wonke la aweWest anjaboBritain nxa bemamukela uMnangagwa bangakwanisa uku-amphisa wonke omunye umuntu ukuthi athiwe abeWest ukuthi kamukelwe bakhohlwe ukuthi isikliwi lesi sikhuluma ngaso bakhohlwe izinto zonke azenzileyo bagcine se-actually sebebanikeza imali zophedo labantu odingayo.
Kodwa siyasizwe ezinye iziphathamandla zebandla lezanu-PF ezibalisa yena uMongameli Mugabe besithi inhlanganiso ezinjenge-IMF abalandaba lazo balakho ukuletha intuthuko bebodwa.
Umbuzo wakho lo impendulo yawo asikhangele okwenzakala manje eZimbabwe. Intuthuko le yomgaba bakhuluma ngayo umbhedo wama bondlots lokuhlanya nje okwenzakala elizweni wona besiwubonayo. Eqinisweni ukuthi balendaba lazo inhlanganiso lezi they ngesilungu ngathi they have a duty as a people aba in power ukuthi balethele uZulu weZimbabwe wonke jikelele ukuthula le sense of responsibility. Banayo iduty ukuthi bakwenze konke khonokho and ukuze bakwenze konke khonokho kufanele baqhayise ukulengeja nabanye abantu. Ngamanga lokhu ukuthi bathi abanandaba nazo ngoba sesibonile besithi abanandaba nazo bagugquba ngasese besiyakhuluma nazo. Kanti thina masibe lapho ezokhuluma nabo konke khonokho bebhadala izimali zonke lezi ekhuluma nabo. Sizwile indaba yena zathi financial institution yana nayo izama ukuthi bazame ukuthi bacele izimali. Kanti inkokho khonokho ukuthi ukuthi bale ndaba